ukudla itholakala impuphu lokho kuhlupha njengalokho kwabuhlupha endaweni eziningi sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lohulumende into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo
amakhuphoni ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu wona ayatholakala yini luyasebenza yini lolo hlelo
lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa ngamakhuphoni lapha lalaphana kodwa asonto encedayo amakhuphoni akhona athenga impuphu evela ngapi into engekhoyo yimpuphu amakhuphoni bangaze babe langobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion into engekhoyo yimpuphu amakhuphoni kaso zancede lapho kungenampuphu khona uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kwakusoze kudingeke wona lawo makhuphoni into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele ebuphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba abantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo bagayise impuphu bazibele abanye okunye baye kuphi inkomo abanye baye phintini ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala
lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube ngoba abantu bathwele nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha
okokuqala ngilethemba abantu kuyokuthi ukuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile ungaphi ithuba lokuvota uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo ukhangele abantu abangakupha lezo zinto ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje ifertilizer yanamhlanje irayisi yanamhlanje ngokuba ngomva kwefertilizer ngemva kwerayisi uzathwala nzima kulokumangalisayo into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu olecebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse i-corruption le esiyahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu oletha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumente lezinqumo zikahulumente kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangalethi imali phakathi kwelizwe xa imali ingekho impupha sozibe khona usizinto uzaphukela lukhona phakathi
ku-black market lapho etholakala khona impuphu ithengiswa malini
impuphu etholakala kakhulu yile evela ngaphandle iye yandile evele e-South Africa evele eBotswana iyongayithola ngabo-R120 kusiya phezulu nxa ube nenhlanhla usungatshayisana ne-100 kodwa kulapho ethengiswa ikhona le evela ngaphandle le angakithi ingayikhona uzayithola khona lapho ngabo-90-100 lai kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impuphu yangkhona ungayithola lapha lalaphana iqo kodwa iyabe ibiza imali phezu kwale uhulumende ayibekayo akuthi uhulumende wathi yi-$70.